Lokho okuphume namuhla hayi kuyethusa kakhulu ukuthi eZimbabwe kushona abantu abangamajumi amathathu labantu abane ngelanga elilodwa bebulawa libhubhane leli ele-COVID-19. Hhayi kuyethusa lokhu, akuzake kwenzakale, kuyaqalisa. Njalo lokhu yikuthi kutshengisela ukuthi hhayi umkhuhlane lo usufikile lapha eZimbabwe ukuzobulala abantu abaningi. Khonoke kade sakhuluma ngakho sixwayisa abantu, usuqalile ukubulala abantu abaningi.
Kuyini ongakuxwayisa abantu, dokotela?
Mahlabe Zulu liyaxwayiswa njalo, njengoba besilixwayisa umnyaka wonke suzuphela, ukuthi ibhubhane leli elegcikwane le-COVID-19 selikhona lapha, lingene kakhulu ngesikhathi senalesi kudlalwa ikhisimusi le-New Year, labantu bevela bevakatsha bengene elizweni. Sokokubi kakhulu leli igcikwane selibamba masinyane, ligulisa umuntu masinyane, limshonise phansi. Yikho ngiyalixwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ngilincenga njalo ngilicela ukuthi sesisengozini nxa lingasayenzi lokhu esikutshoyo ukuthi ligqoke amamaski, livale imlomo namakhala, lingakhulumi lomuntu okhiphe ikhala ngaphandle, lingasondelani phakathi komuntu, eduze komuntu ukuthi aliphefumulele, lingayenzi isiminyeminye lesebesivele siyenzakala, lingaqali njalo ukwenza izinto kumbe amaphathi kumbe wenza ama-church ngesikhathi lesi se-lockdown. Lilandele khonokho okukhulunywayo, i-lockdown lihlale phansi ezindlwini zenu. Liyaxwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ligeze izandla, lisanitize khonokho okukhulunywayo. Licatshe Mahlabe Zulu, licatshe. Umkhuhlane nxa usedlulile sizalitshela ukuthi selingaphuma manje lenze khonokho. Kodwa le inyanga ebekiweyo kuthiwa ngeye-lockdown, siyalicela ukuthi lilalele, ngoba umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi kakhulu.